Ngiyabona bonke abantu abakhwalifiye bahambile, but njengoba ukwazi ilizwe lisendlaleni, ilizwe alilamafutha, laba abahamba ngezimoto kungenzeka ukuthi behlulekile ukuyafika lapho okulombuthano labanye. Kodwa nje abakhwalifileyo yinto esiyabe siyikhuthaza ukuthi hhayi asike sikhumbule sinakene laba abafela ilizwe babengakwazi ukuthi ilizwe liza kubi kanje. Kodwa sonke sasile themba sithatha uzibusa ukuthi hhayi into zonke ziyalunga. Kwenza-ke okwenzakalileyo abantu bagcina sebesekuhluphekeni. Abanye khona sizwa ngabekhuluma abanye bathi hhayi umbuso wamakhiwa wayengcono ngoba khanya babesidla nonuku lakathesi. Kodwa nje eqiniseni uzibuse uqakathekile emntwini wonke weZimbabwe, and kufanele abakwanisa behambe beyothakazela uzibuse labanye. Kungabe kulokuxokozela, kungabe kulobunzima lapha lalaphaya, kodwa akusitsho ukuthi yikho kwakufanele sikukhangelele ngesikhathi sithatha uzibuse.
Kodwa ubona ngazane kuzaba lokuguquka kobukhokheli yini kwele Zimbabwe kumnyaka le ebuyayo, kumbe sithi engaba lichumi?
Kumnyaka engaba lichumi bonke abasikhathazayo bayabe sebefile, nxa uNkulunkulu engabathathanga bayabe sebeluphele okokuthi bayabe bengasakwanisi ukusihlukuluza. Ungakhangela bonke lababusayo kathesi, bonke bangabantu abasesimeni esisodwa. Ngathi iminyaka yabo yokuzwazalwa ingathi nje idlalela khonapho, abatshiyananga kakhulu. So next 10 years sikakhangelela umongameli Mugabe uyabe sele 100 years. Kuyabe kuyinhlanhla zibili ukuthi simbone efikise 100 years. Abanye bakhe laba bengabe kubo 80, 90, amboni ukuthi bebe sidakazele ukufuna ukubusa ilizwe. So le themba lokuthi kuyabe sekulabantu abatsha abafana abancane abefuna ukuthi into zitshintshe sibe njengamanye amazwe, ngoba imfundo silayo, yonke into silayo eZimbabwe, akulasizathu sokuthi sibe silokhu sihlupheka.